thina besisedalekele electrocot lapho-ke ebesiqedisa-ke amaphepha ethu-ke kakhulu-ke kobulawayo lasemathebeleni north lapho-ke okwakulama-dabcandes abafoja-ke ama-signature etripusi lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana ifojari icala elikhulu-ke kwele Zimbabwe. So-ke kodwa okwamanje kule thuba-ke elizaphela kusasa kulaba-ke abafoja ukubana be-withdraw amabizi abo-ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela-ke engekho emthethweni. So sikhangelela ukubana-ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emashinko labanye-ke e-Harare. So sikhangelela ukubana beyenze-ke into engcono kulokuthi-ke bengene-ke ngaphansi-ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa-ke ejele icala-ke lokufoja. So sikhangelela ukubana-ke i-Electoral Commission i-court izabekhipha-ke i-judgment yabo-ke ngamalanga-ke azayo ukubana kukhitshwa amabizo abantu laba abangena ngendlela-ke engekho emthethweni yabona.